sekubhaliswa abaleminyaka engamashumi amane kusiya phansi ukuthi bathole imisebenzi etshiyeneyo kungatsha zikahulumende, njalo abanye bathi abakaze basebenze selokhe baqeda izifundo zabo emakolitshini. Osakhulayo uMemory Ndlovu uthi waphutha izifundo zakhe ngomnyaka ka-2018 eNational University of Science and Technology, kodwa ulokhe engakatholi umsebenzi.
Graduate ngomnyaka ka-2018, so since then angizange ngisebenze.
Omunye osakhulayo laye owenelise ukubhalisela ukufolela umsebenzi uNkosazana Presidius Kwathe, ofunda eLupane State University, uthi udinga amathuba okusebenzela uhulumende.
Okwakathesi angisebenzi, kade ngingakathole ithuba lomsebenzi.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bakhathazekile ngeminyaka ehlelwe nguhulumende yababhalisela ukufolela umsebenzi.
Yes, be-concern futhi cut-off point. Umuntu phela kufanele esebenze eze finishe 65. Bona nxa bephela u-40 bathi labana-ke bathiwani, beqhubeke bethengisa i-airtime.
Public Service Commissioner uSikhwicamfundo Carol Themba Khombe uthi inani labantwana abakuluhlu lwabantu abaholele umsebenzi liphansi eMathebeleleni. Wengeze wathi bazaqhuba uhlelo lolu kuzigaba zonke zelizwe.
Siyakusukela eMathebeleleni siye eMasiko siye kwamanye amaprovinsi ukuze sikhazi wonke amaprovinsi.
Ingcweti ezicubungula ezemfundo zithi ukubhalisa kwenani eliphansi labafundi eMathebeleleni kungadala ubuyanga elizweni lenani eliphansi labantwana beMandebeleni abasebenza kuhulumende, ngoba kuvele kunohlupho lokuthi abaphumeleli kuhle ezifundweni zabo ngezizathu ezithile. Abenelisi njalo ukufinyelela emakolitshini ngoba bengela zifundo zesayensi. Public Service Commission bathi leli lithuba elihle abalipha abafundi abafundele imisebenzi ukuthi babhalisele ukufolela umsebenzi kuhulumende. I-Public Service Commission ithi umbukiso loluhlu lwamabizo nemisebenzi abalayo ngowesibili owokuqala bawenzela eHarare, njalo bazabhoda ilizwe lonke. Ngimele iStudio 7 iboBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.